ngesi ndawubanga nintwana mukathi umtshelile mina ukuthi ungaboni abantu asikhambelayo ukuthi ngamadoda khengela kade susephane bathalabulo ntwana nami bakithi
hatshi ke mama sani ukutshele mina ngakutuba ngobona isudu mina sisiphakani phakathi shushayini phansi sikhalemisulu phezulu isithi mina kuboneke ijaha ecansileyo.